Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zintathu ngonhlolanja 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umanje uthe khona u-Ivan Mawarire kumele afakwe ku-remand. Lakhonoko bathe yena nxa efuna ukuthi adinge ibheli kumele adinge edaleni le-High Court. Ngoba hayi uMantshi umncane ukuthi ayenze icala kunalelo.
Umthethwandaba kaMantshi onqume ukuthi umfundisi Ivan Mawarire kumele aqhubeke evalelwe njalo aphindele emthethwandaba mhla ka-17 kuyona le inyanga.
Vele thina esingakufuniyo kusemadobo ngoba abantu siyakhala. Akula muntu osokwavuma ukuthi yena ovuma iresponsibility yokubulala okuthi abantu babulawa nguye.
Umkhosi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe usuza kwenzelwa esikolo seRhodes Estate Preparatory School, hatshi eMatopos National Park. Imidlalo ye-Africa Cup of Nations ifika komlindi yacina ngesonto lapho iqembu leCameroon elizadibana khona lele-Egypt kufinal yalinkezo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMantshi weHarare u-Elisha Singano namhlanje unqume ukuthi umfundisi Ivan Mawarire okhokhela umkhankaso we-hashtag this flag kumele aqhubeke evalelwe njalo aphenduke emthethwandaba mhla ka-17 kuyona le inyanga. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Kusinqumo sakhe uSingano uveze ukuba uMawarire engakhweza udaba lwakhe edalele High Court acela ukuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail njengoba elikamantshi lingelawo amandla nxa kukhangelwa ubukhulu becala lakhe. Utshele idale ukuba likhulu kakhulu icala eletheswa uMawarire kungakho idale likubone kufanele agcinwe okwamaviki amabili lize lifike ilanga elibethiweyo. UMawarire wetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuba avukele uhulumende owakhethwa ngokusemthethweni esebenza indlela zokukhulumisana zakulezi nsuku zenkundleni zebulenjini ezifana leFacebook. Igqwetha lakhe uMnumzana Harrison Nkomo uthi akalacala alidalileyo uMawarire njengoba konke akwenzayo kungaphambani lesisekelo sombuso esimnikeza ilungelo lokutsho umbono wakhe lokukhonona ngendlela ezehlukeneyo ogoqela utshengisela.
UMantshi uthe khona u-Ivan Mawarire kumele afakwe ku-remand. Bathe yena nxa efuna ukuthi adinge ibheli kumele adinge edaleni le-High Court ngoba hayi uMantshi umncane ukuthi ayenze icala kunalelo. Uyameqisa icala lekufuna ukukhupha umongameli welizwe ngohlakela.
Ngakho-ke uNkomo uthi sebezokhweza udaba lokuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebheili njengokuthiwo nguMantshi. Kodwa abaze ukuza kuzwa ethoniswa uMawarire abafana lonkosazana Mona Lisa Sharara utshengise ukukhathazeka ngalesi sinqumo sikaMantshi.
Indaba ye-Ivan Mawarire indaba ebuhlungu kakhulu ngoba vele sibona lapha eZimbabwe indaba ekhona ukuthi bafuna usincindezela. Besazi usincindezela bafuna siyesabise ukuthi siyesabe sehlile ukuthi sikhulume sicabangayo esikufunayo and bese ubona ingasondaba efe.
Wetheswa umlando wokutshotshozela uZulu weZimbabwe ukuba avukele uhulumende owakhethwa okusemthethweni kanye lokuqoqa abantu ukuyajengisela edolobheni le-New York kwelemelika ngendlela yokuyangisa umongameli Robert Mugabe ngesikhathi eyengena umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Ngakolunye udaba olufanayo umfundisi Patrick Mugadza owe-Remnant Church owabotshelwa ukwethula isiprofita sokuba umongameli Mugabe uzokufa mhla ka-17 Mfumfu akasalethwanga emthethwandaba abohlangothi lwamajele elizweni besithi baswele amafutha emota ukumletha emthethwandaba kaMantshi. Lokhu kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ye-Christian Voice Zimbabwe umqondisi wayo umfundisi Clement Tafumane Zenda waseMashingo ethi kasikho isizathu sokube lokhe evalelwe umfundisi Mugadza ngoba engelacala alidalileyo.
isikhiwa sona ngokwaso sithi ke you can't persecute the messenger angisho ngoba nje isithunywa so asimeleleni ke ilanga lakhona bese sigweba yena umlimo wakhona omtshelileyo mhlawumbe sifuza umgazi ukuthi umlimo omtshelileyo nguphi umgazi angumfundisi njengokwazi kwami so nxa ngumlimo esimkhonzayo sonke umgazi akalacala siyabe simele siye kumlimo yena ngokwakhe siye mtshe ukuthi why watshela umgazi into efana nayo naleyo
umfundisi mgadza yena wetheswa umlando okweyisa umongameli mgabe njalo egcinwe entolongweni selokhu wabotshwayo engazange yavunyelwa loba ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebheyili ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe selethule i-$5 entsha ehlobo lwama-bond notes. Imali le yengeza leyo esivele ikhona ethulwe enyakenye egoqela i-$2 yephepha. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lamhlanje abantu bavuke behlangabezwa ngumbiko emaphephandabeni ubazisa ukuthi imali yohlobo lwe-$5 bond note isiqalile ukusebenza. IZimbabwe ibhekane lenhlupho ezithile ezigoqela ukungamanga kuhle komnotho ngakho ke emizameni yokulungisisa ukusilela kwemali emabhanga elizweni. Uhulumende uqale ukudinda imali engelahlonzi engasebenzi kwamanye amazwe. Uzulu wakobulawayo uveze imibono ehlukileyo ngokuza kwebond leli ethi imizamo kahulumende yokuthuthukisa isamba sakhe elungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mbonisi Gumbo uthi akathokozi ngitsho lakancane ngaleli nyathelo likahulumende lokwethula ibond note leli.
Ukuza kwe-$5 bond note siyakubona kodwa asonto esiyithakazelelayo ukuthi nje khona uhulumende akazange wasinika i-choice. Waye wafaka ibond note waqeda lapho sekunyamalala i-foreign currency okuyiyo ekade isebenza isikhathi sonke lesi. Ucabangela ukuthi lokho kwenziwa ukuthi ngoba next year kuzaba kulama-elections so uhulumende ufuna ukuthi asebenzise imali le yama-bond note.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bukhosi Sitsha uthi ibhanga lesizwe lingaqhubeka lidinda imali yamabhondi lize lidlulise amalawulo kuzadala inhlupho ezengeziweyo kwezomnotho.
Ye thina awuza kwe-$5 bond note siyakuzwa sibililwa nxa uhulumende besitshelile ukubana uzayivisa kodwa thina ngendlela ayenza ngakhona sicabangela ukuthi kwakhona kuzadala i-inflation ngoba abantu basebenzisa imali leyi ayikwanisi ukuthi kwakhona bathenge ngayo i-foreign currency ilesemvalo ukuthi bayethenga impahla phansi.
Usomabhizimisi wakobulawayo umnumzana Reginald Shoko yena uthi okwamanje bayayemukela imali yebond ethi ukusebenza kwayo kuhle kuyavela ngumabasa kusiya kunhlangula noma nje idola leMelika selisiba lilutshwana elisezandleni zabantu.
Hayi konke lokho kungakhangeleyo ukuthi kungayenzakala. Kodwa sithasinikeni isikhathi sibona kungahamba njani ngoba ekuqaliseni kwangani kuza i-dollar lizanyamalala into ezizanyamalala kuyi $2 enxa yokungabe kunjalo enxa yokungabe kusebenza ngezinye indlela so ngithi hayi ngesikhathi sabe sesibona kubo June ukuthi kuyazohamba njani.
Umfundisi Njabulo Ncube yena wamukele ngenjabulo i-bond note leli ethi ulethemba lokuthi lizakwehlisa udubo lokusilela kwemali elizweni.
Imali izokusiza ngokubona kwami ubana lama line asegcwele ama-bank adede njalo ngibona ngathi ngokwenza kwabo lokho kuzenza ukuthi abantu benelise ukuphila ngendlela engcono njengoba imali ihlupha elizweni lakithi. Ngakho ke imali izasiza kakhulu ekuthini abantu benelise ukuthi impilo yabo bayiphile ngemfanelo bengela kuhlupheka ukubana bathola imali yabo njengalokhu esikubonayo.
I-Reserve Bank of Zimbabwe lokhe ingacaci ukuthi imali yohlobo lwe-bond iya kumanini ukusebenza osekuchiye abaningi belokuthandabuza ukuthi kuzaba njengayizolo lapho abasele lamaqubaquba amaphepha angasebenziyo okwabangela ubuyanga lendlala ezweni. Emalini yama-$2 bond note enye yayo ihle ikhanye ukuthi ngoluphetshana okungela hlonzi ngoba emfanekisweni wamadwala ngezinye izikhathi kuyabe kuchithekele ipenda yemali njalo amavinkili balakho ukuyala lapho uthenga osekuchiye abantu belobunzima. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Ibandla leZanu PF seliza kwenza umthimba wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukaMongameli Mugabe phansi komkhankaso we-21st February Movement esikolo seRose Estate Preparatory School hatshi eMatopos National Park kulandela ukukhalaza kwezakhamizi. Kodwa ilunga lekomiti eqoqa lombuthano uMnumzana Neva Khanye utshele intatheli zindaba ukuthi baguqule indawo ngoba iMatopos National Park ibingakalungeli ukwamukela inkulungwane zabantu ezikhangelelwe ukuya embuthanweni lo. Kodwa isakhamuzi seMatopo uMnumzana Dingilizwe Ncube utshele iStudio 7 ukuthi isakhamuzi izakhamizi zalumango zicunulwe ukuthi lapho obekumele kwenzelwe khona lumcimbi bekuseduzane kakhulu laseBhalagwe lapho okwaphoselwa khona izidumbu ezabantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi.
Izakhamuzi inkosi enkulu aziphathekanga neze ngoba singacabanga kuhle kungekudalanga abantu bebekhala ngendawo zabo kade bezisuthinele. Plazi ma usize eMatopo usuka koBulawayo usiza ngapha sisasebenzisa umgaqo kaSmith ukubonisa kahle ukuthi i-development ngapha ayikho. So plazi into ezinjengeground zayenzakala khona ngapha. Abantu babuhlungu sibili ukuthi well ma umongameli ezocelebrate into efana naleyo kodwa abantu basasebuhlungu kubuhlungu kakhulu ezakhamuzini.
Manje lapho osekuthiwa khona yikho osekuzayenziwa khona umbuthano lo lithini ngayo indawo yakhona ayikho khatshana yini lalapho kade lingafuni khona ukuthi yenzakale?
Nkosi enkulu uvele thina esingakufuniyo kuseMatopo ngoba abantu siyakhala akula muntu osokwavuma ukuthi yena wa ovuma iresponsibility yokubulala ukuthi abantu babulawa nguye. Abantu basebuhlungu akekho umuntu ozinikeleyo ukuthi athobe amanxeba abantu bakithi. Sikhuluma nje into enjengemsebenzi ebantwini bakithi bemathebeleleni lapha ithathwa ngabantu basesihlonisi okuzwisa ubuhlungu kakhulu okuthi kutho ukuthi uhulumende ngokwakhe akazimiselanga ukuthi axole or akhulumisane ngendlela eyiyo labantu bemathebeleleni ukuze kutholiswane ngale daba lolwenzakalayo lobuhlungu kangaka.
Manje ubona ungani abantu bazahamba yini ngobuningi ukuyadla inyama lamakhekhe khonale?
Baba kunalabo vele abangozisu zabo abangena emaphathini bevele bengena ngezisu bengangeni ngokuthi bafuna ukuletha impucuko noma i-development ebantwini yibo abazahamba nabo kodwa abaningi angiboni behamba nkosi ngenxa yokuthi abantu bayakhala abantu bazobuhlungu abantu baphila nzima ngoba esikubonayo lapha ukuhlukunyezwa ngamapholisa ukuhlukunyezwa ngabantu abavela kwezindawo bezosukumeza endaweni yakithi kodwa kungabantu okumele ukuthi ngabe bazosilethela i-service deliver kodwa sibona sihlukunyezwa. Angiboni abantu behamba nkosi ngoba ayikho into esingayicelebrate thina since independence akukho kuhle endaweni yakithi.
UMnumzana Dingilizwe Ncube yisakhamuzi seMatopo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Live talk namuhla sikhangela udaba lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag this flag. Yena wayetheswa icala lokufuna ukugenqula uhulumende kamongameli Mugabe kanye lokubotshwa kukamfundisi Mugadza. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. L le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wele Angola umnumzana Jose Eduardo dos Santos wethule umbiko lamhlanje okuthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli lonyaka okuzafikisa emaphethelweni umbuso wakhe kulelo lizwe oweminyaka phose engamachumi amane 38 years. Udos Santos utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba umphathintambo wezomvikela uJoao Lorenzo nguye ozancintisa emele ibandla lakhe le-MPLA kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi lonyaka. Ilunga leqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo lamathalibhani libikwa libulele amapholisa ayi-92 esiqintini se-Alma kwele-Afghanistan. Leli lunga libikwa libhalise ukungena esipholiseni kumaviki amabili edluleyo labaleka ngemva kokubulala amapholisa lawo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ngemva kweviki eyodwa eqale ukuba ngumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump wamukele inhloko kahulumende weBhilithani eWhite House, unkosikazi Theresa May, obengumkhokheli welinye ilizwe owakuqala ukuhlangana lomnumzana Trump. Bekhuluma lentatheli izindaba, ababili laba bathe bayabukhwabitha kakhulu ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe abo. Umongameli Trump uthe ubudlelwano lobu bugxile kakhulu kunhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela ezombusazwe, ezenotho, lakwezebutho. Wengezelele wathi ubudlelwano lobu buzaqhubeka buqhela, njalo wathembisa ukuthi amazwe omabili azaphumelela kukho konke akwenzayo engaqhubeka isebenzelana ndawonye. Unkosikazi May yena uvumelanelo mongameli Trump esithi uhulumende wakhe lohulumende weMelika bayakunanzelela ukuqakatheka kokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Wengezelele wathi amazwe omabili azaqhuba imizamo yokuqinisa ubudlelwano bawo kwezokuthengiselana. Unkosikazi May ukhulume njalo ngemizamo yokulwisana lamalwa ecatsha esimuslim edlulisa amalawulo awe-ISIS esithi kuyadingeka ukuthi kuqiniswe impi ekwele-Syria ukuze ehlulwe. Uphinde waphatha njalo udaba lomanyano weNATO esithi lo ngumanyano obalulekileyo kakhulu okufanele ulondolozwe ngoba uvikela amazwe angamalunga awo. Uphethe ngokuthembisa ukuthi uzakhuthaze amazwe aweEurope akulo umanyano ukuthi ahlele imali eqondane lokusekela umanyano weNATO okungamazwe emukelwe kuhle ngumongameli Trump.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ngemva kokungena kwakhe emhlanganweni weInternational Society of the Performing Arts eMelika kumaviki amabili edluleyo, umnumzana Butholezwe Nyathi sekhuthaze abakumsebenzi wemidlalo yokulingisa labaculi ukuthi badinge indlela zokuthola inzuzo ngomsebenzi wabo, hhayi ukumelela uhulumende ukuthi abasize ngemali izikhathi zonke. Unyathi ungomunye wabasakhulayo abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship unyakenye. Njalo ukhokhela inhlanganiso yeAmagugu International Heritage Center koBulawayo. Ukuze sizwe okunengi mayelana ngomkhosi weInternational Society of the Performing Arts, lemfundiso eyatholwa ngunyathi ekuzeni kwakhe kulomhlangano, uMike Wobe weStudio 7 uxoxelaye.
Bengifinyelele edolobheni elikhulu lomhlaba eNew York, lapho ekade nginxuswe khona yinhlanganiso abayithi yi-International Society for the Performing Arts. Le yinhlanganiso ehlanganisa abantu abamaneja ezemidlalo lamasiko.
Kulo mcimbi ufunde okuningi na okungasiza i-arts industry yethu kwele Zimbabwe, ikakhulukazi i-region yethu yaseMatabeleland.
Uyazi engikunanzelele ukuthi umsebenzi lo wokumaneja amasiko umsebenzi omkhulu. Sisuka siwululaze ezikhathini eziningi, but nginanzelele ukuthi ezamasiko lemidlalo ukuthi zize zithuthuke kwelakithi, kumele kube labantu abaqeqetshayo bazwisise ngendlela elobunono ukuphatheka kwezemidlalo.
Yini umbono wakho mayelana ngesimo se-industry yethu e-arts, culture and heritage?
Sisesemuva ngamafitshane, sisesemuva, but sisesemuva kunjalo kule potential ngangingatsho ukuthi kakhulu nxa uhulumende engasekela ngemali langendlela ezijiniyo ezemidlalo lamasiko kwelakithi eZimbabwe, singathuthuka sibili.
Kodwa ushilo wathi uhulumende akalayo imali, so kukhona na okungayenzakala ukusiza abantu labaculi bethu kwele Zimbabwe ukuze labo bayenze imali esuthisayo?
Okunye kade sukuhlaziya kakhulu ukuthi abantu bengameleli ukucela imali kakhulu. Nxa uvele ungumculi ungumdlali, kumele uthengisele abantu bathenge umsebenzi wakho kulokuthi wena umelele imali kahulumende engaso zibuye.
Wena okuhlangene lakho kulo mcimbi kwakukhuthaza na ukuthi ufise ukusebenza lenhlangano etshiyeneyo edabukela kwamanye amazwe?
Kakhulu iAmagugu International Heritage Center vele yona ilombono wokuthi ithuthukise ilondolo zesiko lakithi kwamanye amazwe. Sikufeze singasebenzelelanga ndawonye labanye abantu lezinye inhlanganiso, ngakho bekungokunye kade ngikwenza njengendlela yelobunono ukuthi ngidale ubuhlobo lobudlelwano lezinye inhlanganiso ezifana leAmagugu International Heritage Center.
Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye-Africa Cup of Nations ifika komlindo yacina ngesonto, lapho iqembu le-Cameroon elizadibana khona lele-Egypt kufinali yalinkezo. Kusasa khona iBurkina Faso izanqikilana leGhana emdlalweni wokudinga iqembu elizaqeda umncintiswano lihlezi kuzinga lesithathu. EleZimbabwe lona kudala laphuma kulomncintiswano. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemidlalo umuzi wethu Hadebe, saqala ngokumbuza ukuthi ubona umdlalo wakusasa uhamba njani.
Ngokubona kwami iGhana mayingakwanisa ukubana yisebenzisa amathuba ingawunqoba lo mdlalo, kodwa kuqakathekile ukubana inanzelele lokhu abakuthi i-counter attack. IBurkina Faso ikhanya idlala kakuhle ma isebenzisa i-counter attack, kodwa ngibona engathi ngumdlalo onganqotshwa ngabafana nje beGhana bengawuthatha lo mdlalo.
Ngesonto kulo mdlalo omkhulu owefinali phakathi kwe-Egypt le-Cameroon, yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo le?
Akula muntu obekhangelele ukuba namaqembu wona lawo womabili abe ku-final le-AFCON 2017. Uzananzelela ukubana i-Egypt yehlulekile ukubana ifike ku-AFCON okwama-AFCON amathathu adlulileyo. Kodwa uzananzelela njalo futhi ukubana sebefike kulo mdlalo bebengahlohli kakhulu. Sikhuluma nje ngibone ngathi ukathi bahlohle kwabakane, kanti into eyabo enkulu ade beyenza ukubana bebengahlohlwa kakhulu, bahlohlwe kanye. So kusitshengisela ukubana i-defense yabo ibithini, njalo uma bengahamba benjalo bakhona ukubana benqobe leli qembu le-Cameroon lalo abaningi ade bengahlohlwa asikhangelelanga ukuthi lifike kuleli hlandla ngoba abadlali babo abaludumo abaningi bekhalele ukubana bezuye kuleyi AFCON. Umqeqeshi wabo ubuye labafana abancane bayenzeka kuhle abafana laba okukhulu ukubana badlala beliqembu. So sibona amaqembu amabili ayenelisa ukudlala kakuhle besebenzisa i-teamwork kakhulu, yikho okuza yenza ukubana umdlalo lowo ube mnandi. I-Egyptian City AFCON ka-7 okutshengisela ukubana bengaba lethuba elihle elokubana bethathe leyi-ikhaphu okwesi-8 ezananzelela njalo ukubana iCameroon yona izaba lethuba lokubana ibe ehosta i-AFCON ka-2019. Nabo balethuba elihle lokubana bethathe i-AFCON iminyaka ilandelana. Ngabantu abaningi kade bengakukhangelelanga lokho i-Egypt ingawunqoba lo mdlalo.
Umuzi wethu Hatebe yincwethi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo. UHatebe uthi i-Egypt, mina ngithi iCameroon yiyo ezayiphakamisa linkezo.
Ngiyamthanda umuntu.
Eliqembu lamafika amahle likhokhelwa insizwa yezelwekhezi uKhayelihle Ndebele unina engokusibanda. I-DVD yaleliqembu ethi Ngungunyane iphekelwe ezintabeni emfuleni ubotshisa nyama ezibayeni lakuzo zonke indawo ongazicabanga eziveza impilo yesintu. UKhayelihle uthi walipheka leli DVD esitshelile ukuthi ukujaha akusukufika, kanti ke lemlonyeni linsizwa yaphiwa izwi lomzwilili.
Emculweni bangibiza Nkunzi yehlathi abanye, ikakhulukazi iy'nsizwa ney'ntokazi. Uma sengiyibiza ke mina ingoma ngivamise ukusho kanjena. Yasho yabonga Inkunzi yehlathi, umafohla bethu bavalela isidla amathole ingabe indaba zalutho. Umtatazeliso womfana olirasta igoli yagijima yashiyinwele. Bahleka abantu, yahleka ngisho nazingane encane zathi lol. Ngisho kanjalo-ke uma ngishaya ingoma mina.
Ziphiwe kakhulu enyaweni lezinsizwa okwenza zithi nxa sezivunule amabheju ziphethe iziginci kutshaywa ondlamu uphose uthi ngamabutho enkosi uShaka eqeda mqubisitha. Unkunzi yehlathi uthi kungungunyane lapha wayekhuza usowabo abazibona sengathi balingana laye kwezomculo.
Futhi uma ngithi Ungungunyane ngisuke shuthi ngincokola ngenza amajoku nezinye iy'nsizwa lapha kumasikandi. Sho ukuthi ngisuke ngifanekisa nje Ungungunyane, thina sikhule sazi ukuthi labantu abafishane laba abanenkani kakhulu. Ngisuke ngisho lapho ukuthi hhayi cha, bangongungunyane futhi basesebancane ngengoma futhi bazosifica kweliwude.
Ingoma zakhe uthi nxa uzilalele uzwe ukuthi umasikandi wemandulo impela okuhwatshwa ngophuzukhemisi ngezikhathi zabo. Bacula ngayo yonke into ongayicabanga, ngokuqela ezothando, ezemkhuhlane, ezokukhuza, ezokulaya, lezokugiya, kanti kwazise yonke into abacula ngayo iyabonakala ku-DVD yabole.
Thina masidlala ingoma amaphimbo ethu amnandi kakhulu, futhi nokugida kwethu istage siyakwazi ukusibamba. Uma kakhulukazi kuthiwa mhlambe kunomshado noma i-event noma ngayini, siyimisela kakhulu, angeke uzisole. Uma ngemali yakho mhlawumbe usiqhashe ngayo ungajabula kakhulu impela, nawe ungafisa nanokuthi mhlawumbe singahlala emzini wakho.
Unkunzi yehlathi uthi phezu kwale DVD entsha balo madlaladi amabili okuyizinto ongazitholela zona nxa ungathintana labo kuFacebook egameni labo elithi Amafika Amahle. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Mhlapo.
Lolobe kuluhlelo Woza Friday sileqembu le Amafika Amahle. Kwanelokwa lamhlanje mthokazi olivalelisayo nguNtungamile Inkomo.
Sikhona
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.